Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 29 mphalakazi 2021 uFrances Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi. Anginamazi madle ngiphelele nje umuntu nje obejabula last week abantu bemhlanganisela nje ukumbonga ukuthi wena into zonke azenzayo esaphila understand and then you find this week umuntu obesesishiya nje kanjalo akubuhlungu
ube ngikhokhele wecembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uNdumiso Gumede akasekho
liphambanise izilimo lezinyamazana kanye lemizi yabantu ngokwayo lezihlahla zisuke zawonakala kakhulu ngingathi ngamafitshane izulu langkhona bathi kade lilesiqhotho nomoya omkhulu kakhulu
izulu elilesiqhotho elize lomoya omningi lichiye ezinye izakhamizi zakomatekenya kuward 22 eGwanda zingela ndawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizi abazali abaningi beZimbabwe bakhala ngokuqansa kwembadalo zesikolo zomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abe umkhokheli weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uNdumiso Gumede akasekho. UGumede ubhubhele esibhedlela sempilo kubulawayo namhlanje emini. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UGumede udlule emhlabeni namhla emini ngemva kokuba ekhale ngesisu ngolwesibili wagijinyiselwa esibhedlela lapho utholakale khona ukuba engaba ekhathazwa ngamatshe ezinsweni zakhe. Ubhubhe namhla sekuzajaya ihola lesibili emini ngesikhathi kulungiselelwa ukuba ekwenziwa esinye iscan ukuze abemtholampilo bathole iqiniso lokuba kuyini okumkhathaza. UNdumiso Emmanuel Gumede utshone ngemva kwensuku ezimbalwa yenzelwe idili ngabalandeli beqembu leHighlanders bembonga ngomsebenzi omkhulu awenzele iqembu leBhoso. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gogwera laye wayeyingxenye yalabo ababekholisa bendawonye loGumede ngeviki yedluleyo.
Zananzelela ukuthi uyenzelwe umdlalo omkhulu kucelebratewa 48 years zakhe ekuadministration ngelanga leUnity Day isenzela Highlanders Clubhouse. How? Abantu bengananzeleli ukuthi kube kusokungumbalelisa uNdumiso Gumede ngokumenzela lwana umdlalo eselebratewa iminyaka yakhe yokuphathisa kwezenguqu. Kube isimanga ukuthi kungasuki ezingaki sokuthiwa ayi akasekho.
UGumede ubesele iminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa. Uqale ukusebenzela iqembu leHighlanders ngo-1974 engumeli walo esigodlweni iHarare njalo uphathe izikhundla eziningi kuleli qembu ezigoqela ukuba ngumgcinisihlalo weqembu kanye nokuba ngu-chief executive officer. Uke wasebenzela njalo inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association. Kolunye udaba olufanayo wayengumdlali weqembu leDynamos uIsaac Nema udlule emhlabeni izolo ngemva kokuba olunye uhlangothi lomzimba wakhe litholakale lungasasebenzi kuhle. Laye ubesele iminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngonjalo nje umunye owasebenza loGumede uAlexander Maseko owake wakhokhela laye iqembu leHighlanders uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngembali yakhe.
Hayi, anginamazwi madoda, ngiphelelwe nje. Umuntu nje obejabula last week abantu bemhlanganisela nje ukumbonga ukuthi wena into zonke azenzayo esaphila understand and then you find this week umuntu obesesishiya nje kanjalo akubuhlungu manje
ya kubuhlungu kakhulu sitshele ukuthi wena wasebenza njani loGumede.
Oh, I mean we suka kude mina loGumede from into ze sport ku Highlanders esiya kuzifa. The main thing engakhuluma ngayo ngakhona besides into zebhora. I mean, he was a great administrator, one, two. Why ngu MC emtshadweni wami? So, kubuhlungu, you understand? I see him, lapana, a jaiva, a dancer, very how ekhohliwe bayaze kunxa abantu bekuya besenza into engani yabhida ngapha bakhuza athi hayi no semtshadeni kamaseko lo kanje kanje ake lihlale phansi hey cicha cicha uyazi it's fun and now I'm taking me back ukuthi ngithathe iDVD yami liyana ngimbuke ke manje lapho and I will do that. I've actually missed someone very 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 special.
Ye nxa sikhangela futhi le bholeni siyabona ukuthi wena ungucaptain weBhozo la wayekhona kuduze khonapho akusitshela ukuthi lalidlelana njani lo Gomes.
Eish, awu Gomes he was man of peace, man of laughter and the serious ngokuthi siwine kuphela wayefuna ukuthi kona nasenjani sikhululeke uma sidlala ibhora. You understand? Sizidlalele nje sibe take be yourself and enjoy the game. Wayengekho strict ngendlela lezi zazibhethe uyakuze kulabanye abantu ababa strict kakhulu but hayi Gomes no. Gomes no. And I remember also nxa siqeda amagame laphana anginika imota yakhe ethatha abantu abami bohambisela uveve. Andazele egwabalanda mbahambise badrive mbuyele ibhegi ngemota yakhe mthola uGomes vele umuntu wabantu. You understand? He was just a man of people.
So manje abantu bamkhumbule njani uGomes ngoba vele abaningi sithi uGomes yabo.
You know, to me, yazi uGomes has been a rock and has been a rock of everyone. Why inceda wonke umuntu kazange axabalele umuntu wayengasokeli wayengelwalile umuntu. Let's remember him as a hero. That's what I can say to me. He's one of the heroes who sport eZimbabwe nje. He's a hero. Yeah.
So manje kumele izweleni kufaka isithombe kwenzweni kwele academy wena ngombono wakho ubona ngani kumele kuthweni ngombono wakho
sizizana. I think vele kufuze ukuthi kube lenye ibuild angazumbe sifake sithi isithombe sakhe thina ngapha uma kuthi abantu bezifa labo bayafuna bemenzele something huge somewhere but at the end of the football fraternity but at the moment thina nje clubhouse laphana simfakeleni isithombe. I would believe me, uma ungena nje umbone lapho bizokubethe simfakele isithombe nje simkhumbule. Yani simkhumbule forever even labantwana bethu that nxa sesingaseke bembone. I mean he has done a lot.
Alexander Maseko wake wakhokhela iqembu leHighlanders Football Club. Lapho ke limuse ixoxa loKips Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. IZulu elilesikhotho elize lomoya omningi lichiye ezinye zakhamizi zakwaMatekenya ku-Ward 22 eGwanda zingela ndawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizi. Leli Zulu elinengesonto ntambama lidale umonakalo omkhulu emasimini lawisa lezihlahla. Wawubhethi Ncube usipha lolu daba.
Leli Zulu libikwa lidale umonakalo omkhulu kakhulu ngemva kokuthayimizi efika kamathumi amabili lanhlanu. Usikwamithi weGwanda umnumzana Thulani Moyo uchazisa kabanzi ngomonakalo lo.
Liphambanise izilimo lezinyamazana kanye lemizi yabantu ngokwayo. Lezihlahla zisuke zawonakala kakhulu. Ngingathi ngamafitshane izulu langikhona bathi kade lilesiqhoto lomoya omkhulu kakhulu.
Umnumzana Ngqabotho Ndlovu ngomunye walabo abasele besegcekeni lemuli yakhe ethi kube ithuse kakhulu okwenzakale ngesonto.
Into kwaqala izulu lapha ngesikhathi santambama lapha izulu lankwa lalesiphephe esikhulu kakhulu lilesiqhotho. Singase siphambene ngoba lamnkosi ami angikwazi ngibengakhala vele angikwazi ukuhamba njani vele ngoba lamuntu ngaphuma njani angikwazi amahlahla alapha afika avala umnyango lapha. Sathwala nzima kakhulu nkosi yami. Hayi impahla ekhaya ngikhuluma into ezininzi amotshakala konke ukudla lokhu amotshakala kodwa hayi abantwana bakhona bayangani bezibuhlungu kancane mbijana.
Umnumzana Bafelmore esinye njalo isakhamuzi sakwaMatekenya uthi kakazi abone izulu elinengalindlela lokhu wathethulwa yingwe.
Size ngazala mina nzelwe ngo-1956 angaze ngubone kuyaqasa ukubona lapha esigabeni sakithi ngoba izihlahla ngasikhayela eziningi ngathi bezidliwa ngamacimbi sezijile lezihlahla inkadi ezinkulu bezinjani ziphephule ngumoya zawela ezindlini lamazi engingaphephuka amaningi.
Okugcizelelwe ngumnumzana James Ndlovu lawo oyisakhamuzi salindawo
wonke akulandlenga netala endle ayifulile nje wawusibona kungena ichebe kungena amanzi kungalala zengele iphumile kwezinye indawo kodwa amanzi agcwele ezindini phakathi kwaba into esimangalise kakhulu le lamaphani kakulahlala sephansi lehlambu kuthi into ekwonkani ngamacimba bezindlu kuwomile utshani phansi kugelekelane bekuchayilone more.
Uthobhuka kwaMatekenya umnumzana Lothi Nkala uthi kube inhlanhla kwangabe lofileyo kulumonakalo.
Kuhlukuluzile abantu ngoba abantu basele bengalakho okokuthi badleni, basele bengalakho ababekulimile kuphelile konke. Kwadilika izihlahla eziningi ezinye eziwela phezu kwezindlu. Kube inhlanhla ukuthi abantu baphile bengafanga.
Ekwethekeleleni kwe-Studio 7 komatekene lamhlanje emini, sithole inhlanganiso encedisa ngaba lengozi ezinje emhlabeni jikelele e-Red Cross isipha izakhamizi ukudla. Umqondisi wale nhlanganiso ezansi emandebeleni, unkosikazi Siphiwe Thina Juma, uchasise ngohlelo lwabo lokuncedisa kwamatekenya.
Njongo ye-Red Cross ukuthi sisize lapho kulezi ngozi khona. Namhla saphathele ama 10 kgs impuphu, 2 kgs of ichukela, 500 grams isawudo, 750 ml cooking oil. Then iofisi ka DDC la isincedisile ngokubuya lamahlamvu lamanye ama cooking oil lalokho okusetshenziswa ngabomama nxa besesikhathini.
Lanxabe Red Cross sebenelise ukufika kulindawo masinya besabela abantu uncedo lokudla, izakhamiza kumatekena zisaludinga uncedo ngoba ezinye okusamele zakhe kutsha izindlu. Usikomitsha umoya ukhuthaze uZulu ukuthi akhe izindlu ezilakho kumelana lokuguquka komumo omkhathi, njalo zihlanyele kanye lokulondoloza izihlahla ezingaphansi kwemizi ukuze zivikeleke ngezikhathi ezifana lalezi. Lalapho sesakha kutsha zingachaphazi imvelo ngokugamula izihlahla mahlayana zakhe zisebenzise ezinye indlela ezifana lezitina. Ngimele umthakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lanxa omunye wabakhankasela umbuso wentando kaZulu olilunga le-MDC Alliance, uMakhomborero Rosivishe, obevalele okwenyanga ezithile ezedluleyo, etholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebheyo ngumthethwandaba owe-High Court. Amagqwetha akhe athi ulakho ukuqhubeka evalelwe njengoba abatshutshisi besithi ulelinye icala lokuthomba aletheswayo. UMavis Gama usipha lolu daba.
UHarizivishe ubikwa engasoze akhululwe njengoba abatshutshisi besithi ulelinye icala aletheswayo elilokhe lisemthethwandaba lokuthumba ngesikhathi etshengisela emahofisini awenkampani ye-Impala Car Rentals ephakathi kwexuku labasakhulayo be-MDC Alliance labenhlanganiso yezifundi eye-Zimbabwe National Students Union befuna benkampani le baveze igama lomnikazi wemota eyasetshenziswa ukuthumba esinye isifundi uTawanda Mjeyiwa. Elinye lamagqwetha kaHarizivishe umnumzana Simon Chabuka uchasisa ngalokhu.
We then together with Professor Madubu made an application after that Tora Nyaya from one of his lawyers could have instructed one of his lawyers.
Ekuthatheni kwethu lolu daba asitshelwa okokwenza kasitshelwanga ukuthi ulolunye udaba. Sasesenza isicelo ngemva kokuba mina lo Maduku siluthethe lolu daba.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelo Mancitshana uthi okwenzakalayo kuHarizivishe akumangalisi.
Soloku kuyinto etshengisayo ukuthi asindawo njengelizwe simi ndawonye. Sokhonoko kutshengisa ukuthi njengelizwe akula lapho siya khona simi ndawonye, siyakhohliswa njengabantwana beZimbabwe ukuthi kulento yenzakalayo khona kungelalutho vele.
Udaba obelukhwezwe emthethwandaba weHigh Court ngolokuthi uHarizivishe wehluleka ukulandela iziqondiso zakhe zebail ngesikhathi ilizwe liku-level 4 ye-COVID-19 lockdown, lapho abikwa engasayanga zibika khona kwabomthetho esezingenise ku-isolation ngemva kokuhlangana lomuntu owayebikwa ele coronavirus. Kodwa umantshi uDennis Mangosi waseHarare unqume ngombimbitho ukuba kumele avalelwe uHarizivishe esithi ngoba wephula ngabomo iziqondiso zakhe zebail ayezibekelwe edabeni lwakhe lokuyatshengisela emahofisini abe-Impala, okuyisinqumo esigenqulwe ngumahluli we-High Court uJustice Catherine Mzawazi lamhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Abazali abaningi beZimbabwe bakhala ngokuqansa kwembadalo zesikolo zomnyaka ozayo. Ezinye izikolo ezilabafundi abahlala esikolo zikhuphule imbadalo le yaya kunkulungwane ezingamashumi ayisithupha zamadola eZimbabwe, 60,000 Zimbabwe dollars kusiya phezulu. Kuthi ezikolo ezizimele zodwa iqalela kunkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola eZimbabwe, 200,000 Zimbabwe dollars. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Izikolo zivulwa mhlaka 10 zibandlela ngo-2022, kodwa abafundi ababhala imihloliso ka-O-Level e-A-Level bona bavula mhlaka 3 ukuze bayeqedisa ukuloba imihloliso. Laloba kunjalo, iningi labazali lithi inhlawulo ezifunekayo ziphezulu kakhulu. Unkosikazi Felicity Matsika ngomunye wabazali abakhonona ngokuqansa kwendleko zesikolo.
Ukukhwela kwamafizi lokho esikubonayo ngazi ukuthi abantwana bazafunda umnyaka ozayo. Mina kunje oseboarding school ufuna 70,000 RTGs, angafaki ukudla kwakhe khonapha. Akula muntu ohola imali yonke yonalo. So ukuthi uhulumende avumele ukukhwezwa kwefizi kangaka, angazi ukuthi siyabe siyithethe ngaphi imali engaka.
Unkosikazi Linet Maseko umongi ukhala ngokuthi izimali ezibizwayo azihambelani leholo.
Ifizi okufanele ngibe sengiyibhadele kufika u-10 January yisalari yami ephindwe yaphindwa. Lapha ngikafaki amabhuku lamayunifomu. So eqinisweni abantwana bamacivil servants kunzima ukuthi bathole imfundo kwizikolo ezenza kuhle. Umntwana seyezahlala etshintsha isikolo njalo nje ngenxa yamafizi. Thina asiphatheki kuhle ngalokhu esikwenziwa nguhulumende wethu. Asiphiwe iholo elanelisa ukubhadala zonke iindleko zethu. Asho ukuthi siphile nzima elizweni lakithi.
Unkosikazi Sandra Thebe, omunye njalo umzali, ukhuthaza uhulumende ukuthi angenele kulolu daba.
Nxa imbadalo zesikolo zihlala zikhuphulwa njalo nje, ngibona lokhu ukuthathela abantwana ilungelo labo lokufunda. Siyananzelela kwamanye amazwe imfundo yimahala. Kungani uhulumende wethu laye engahlolisisi lokhu, laye afunde kulabo abenza kuhle kulokhu ukuze sanelise ukuthuthukisa ilizwe lethu sibe lenkhwica mfundo eziningi lathi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi ukwengezwa kwembadalo zesikolo kumele kuqale kuvunyelwane phakathi kwabazali lezikolo andukana kwamukelwe lugatsha lwakhe.
If there is any increment, it has to be approved through the ministry. Parents are supposed to agree with the school authorities on the increment so that it is justifiable. So parents need not to panic about the school fees issues.
Ugatsha lwezemfundo lokubeka sobala ngamanyathelo okufanelwe alandelwe nxa kusiyaba lenguquko yembadalo zesikolo. Nxa kufanele ikhuphuke, kufanele ivunywe lugatsha lwethu, njalo kufanele abazali kanye labaphathi besikolo bavumelane imali abazakhweza ngayo. Ngalokhu abazali kanye labaphathi bezikolo kabehlise umoya ngodaba lwendleko zesikolo.
Uhulumende ucine ukukhuphula iholo lezisebenzi zakhe yenyanga kaNtulikazi ngesilinganiso sokungamachumi amane lanhlanu kusiya kumachumi amahlanu ekhulwini, i-45-50%. Ngenyanga kaLwezi, uhulumende uphe izisebenzi zakhe ibonus ngedola leMelika. Kuviki ephelileyo, inhlanganiso emele izisebenzi zonke zikahulumende kanye labameli bakahulumende bebehlangene bekhuluma ngeholo lezisebenzi zikahulumende. Inhlanganiso emele izisebenzi ithi ifuna izisebenzi zithole iholo ngedola leMelika, kodwa uhulumende kakaphi impendulo kulokhu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela owenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Esigabeni sethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje sixoxa loMnumzana Nkululeko Letta uManjinela usanda kuqansa intaba enkulu yasizwekazi le-Afrika, i-Mount Kilimanjaro. Uleta wasemsebenzini kwele Tanzania ngaleso sikhathi weza esiba lomdlozela ukuqanza indaba le wahlawula amadola aphezulu kwenkulungwane eyodwa $1,200 abaphethe wethekelela intaba kuKilimanjaro wahamba umango ofika isilinganiso samakhilomitha angamashumi amane lambili 42 kilometers esiya esiqongweni sentaba le. Ubehamba ekhathalelwa ngabampha ukudla, abamlungisela indawo yokulala, labahlola isimo sakhe somzimba kanye labo bhotabhota entabeni le ngobuciko obuphezulu. Uthethe amalanga amabili ukuze ayefika esiqongweni sentaba le elesiqongo esedlula zonke intaba zasezwekazi le-Africa. Uthethe amalanga amabili ukuze ehle njalo intaba le. Ake sizwe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngohambo lwakhe.
Ifuna not only umzimba oqinileyo reasonably akumelanga ukuthi angikhole ukuthi kufunakala umuntu o super fit, but umele ube reasonably fit physically and but into ebaluleke kakhulu ikuqina engqondweni ukuthi uyazi injongo yakho yokufuna ukuqansa intaba and uzimisela ukuthi come what may. Kungaba njalo nje ukuthi okunye kungaba sokuthi too much, but as long as kuyibunzima lobuyana obungekho life threatening, hayi kuyabe kufuna ukuthi ingqondo yakho ikutshele ukuthi masiqhubeke siqanise le ntaba.
Yes, so, kunokwakwenza ukuthi uzuqanise intaba le abanye abantu beyisaba kangaka?
Ngangilo mcabango okuyiqanisa nje, but ngingela plan ukuthi ngiza kwenza nini, but kwenzakala ngaleso sikhathi ukuthi ngangihambe ngomsebenzi eTanzania kuregion yonaleyo eMosh, and I spent a week ngingikhona ngale, and then I met a lot of people including ama-agents laba abathatha abantu bebaqanisisa uMount Kilimanjaro. So bangikhuthaza ukuthi njengoba usuhlala isikhathi esingaka usuaclimatizile and you don't look, you are reasonably physically fit, awufuni na ukuzama ukuthi uqanise lawo intaba. And abaningi bakhona babesithi thina sesaqansa, abanye basithi sazama ukuqansa sisafikanga. So yenza ngifune lami ukuthi kahle ke ngizama, I had some time on my hands. So ngathi mina mhlawumbe this is my chance to ukuthi ngiyenze le nto. So that was the only motivation I had, other than ukuthi ngangivele ngifuna ukuthi at some point in life I would want to do that. But ukuthi ngikwenze ngaleso sikhathi kwaba nje yikukhuthazwa ngabantu ababe engangihlangana nabo ngaleso sikhathi.
Yes, ngathi waxaza intaba leyo wafika khatshana kanganani?
Angiyi baba.
Ye, waxaza intaba leyo wafika kanganani? Waxaza kanganani entabeni leyo?
Bengisho ukuthi intaba i-distance it's 42 kilometers. So ngathatha 3 days ukuqansa i-42 kilometers zangakhona. Then 2 days coming down. Ngoba coming down is much easier. Ngoba you gradually improve the oxygen supply. And the excitement nje ukuthi you've managed to conquer the mountain, so we are very happy ukuthi you are now going back and really super excited. So it was a total of 5 days.
Yes, so singathi khonapho ke baba leta uqansa khonapho wafika esiqongweni kumbe wafika kwesinye isibanga?
Yes, ngafika esiqongweni ngempela, and ngoba esiqongweni kwakhona umele bathi bona you shouldn't spend more than 20 minutes. Umele uthi 20 minutes, we look around, you take pictures, and then you make your way down. Bathi awumelanga uhlale imzuzu edlula i-20 ngoba umzimba uyabe usukhathele ngokuswela i-oxygen or nge-oxygen elimited. So umele uphumuze and aphumuze ama-lungs akho ukuthi aqalise ukuba le-oxygen ewajayeleyo. Otherwise kuyaba le-collapse and then you can lose uyaluza but i-consciousness. Angazi ukuthi ngathini ngesiNdebele.
Ye uyaphela umoya. So ke kunjani ukuya phezulu khona ngalesiqongweni? Kunjani?
Hey, in terms of what the scenery or just a feeling nje yokuthi uqansa kanjani.
Ye konke koloko.
Ye. I scenery ukuthi i vegetation yakho na ayikho enhle kangako, it's all lay vegetation engakhuli kakhulu and engabi green kakhulu. But kunzima sibili ukuqansa ngoba uyabungela qiniso ukuthi umzimba wakho uzawuthatha njani, uza responda kanjani kuselakala kwe-oxygen phengaphezulu. Ngangibona abaningi especially abadala asebekhulile babethwele amatanki e-oxygen umuntu ele 5 liters ze-oxygen on their backs, like ogogo labokhulu ababevela eJapan lezinye abokorea babethwele ama-oxygen tank ngemuva so ukuthi abancedise ukuphefumula.
Umnumzana Nkululeko Letta isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa limuzwe ixoxa lapho uLegizwe Sithube esejohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, abaqeqeshi beqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors namhla bethule uluhlu lwabadlali abangamashumi amabili lantathu abazamela ilizwe kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ukele Cameroon ekuqaleni kukazibandlela. Kubika uJoseph Njanji, intethele zendaba yethu yezemidlalo.
Laba badlali ngababalisa onozinti abathi uPetros Mari, uTope Chumba kanye loMartin Mapisa, imvimbi uGodnos Muruira, uGerald Takwara, Onesimo Pasera, uBruce Kangwa, uPeter Mudua, uTinech Khadebe, uTakuzwa Chimwemwe, uAlec Mudimu kanye loJordan Zemura. Abadlali benkabeni yenkundla uThabani Kamusoko, uKunda Ipenyu, uIshmael Wadi, uNeva Tikere, uKelvin Mazongwe, ukuda kwashe Mahachi kanye loCaptain weqembu uKnowledge Musona, abagadli uPrince Dube, uTinotenda Kadewere, uAdmiral Muswe kanye lo David Moyo. Iqembu lama-Warriors lisuke namhlanje lilubhekise kwele Cameroon lapho elikusibaya sika Group B ndawonye lele Malawi, iGuinea kanye leSenegal. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ngehlukane zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Obe ngumkhokheli weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uNdumiso Gumede kasekho. Izulu lesiqotho elize lomoya omningi litshiye ezinye zakhamizi zakumatekenya kuward 22 eGwanda zingela ndawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizi. Abazali abaningi eZimbabwe bakhala ngokuqansa kwembadalo zesikolo zomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxitus Jeremiah isithi asidibaneni ngo-4:46 kusasa ekuseni. Abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lelakho zilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.